sendaba ku VOA Ndebele.
Njani zikulandaba kulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 12 Nkwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwembiko uMnumzana Emmy Mtoli uveza ukuxabana okukhanya sokuqhamuke kubandla leZANU-PF.
Ungakhumbula ngemva kwekhulu kwaba kanje especially kwi-information desk lapho uJonathan Minister of Information, the Permanent Secretary, uGeorge Charamba, base befilwa openly.
Kona kubandla eliphikisayo ele-MDC bekunomhlangano webandla leli okutshengisa usekelo wokuthamisa, kodwa amalunga edale amathathu abalisa umntaka Morgan Tsvangirai, uVincent Tsvangirai ube ngekho.
Bebeqala ngokuthi yena iZANU-PF ayikwazi ukulandela umthetho okuthiyi-constitutionalism, the rule of law.
Amalungiselelo okuvula ilizwe leMelika aqhubekela phambili lanxa kulokhu kusifa abantu abaningi bebulawa ligcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulumsakazo. Umsekeli kamphathintambo ugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko uMnumzana Energy Mtoli uveze ukulwisana ukukhanya sokukhona kubandla leZANU-PF izolo ngemva kokuchuthoza umphathintambo wakhe unkosikazi Monica Mutswangwa esithi usebenzisa umsakazo kahulumende oweZBC lomyeni wakhe uMnumzana Christopher Mutswangwa ukulwisa izitha zabo. Umtodi wethule amazwi la enkundleni yeTwitter ngemva kokuba iZBC yethule udaba lapho umphathintambo obona ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omnumzana Sibusiso Moyo axolise khona kuhulumende weTanzania phezu kwamazwi kamtodi awukucothoza indlela eleTanzania eliphatha ngayo imizamo yokulwisana legcikwane leCoronavirus. Lokhu kukhanya ucunule umtodi wahle wabhala la esola unkosikazi Mutswangwa lomkakhe, kodwa uphange wacitha insolo yakhe kuTwitter. Udaba lolu luza ngesikhathi omunye wabasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Shingi Munyeza ecothoze uhulumende kaMnangagwa ngempela viki esithi ukhokhelwa ngabantu ababi abangamasela njalo abahlukuluza uZulu. Uthi uhulumende lo ulakho ukuvukelwa ngabantu. Abanye bathi izehlakalo zombili lezi ziveza sobala ukuthi akuhambi kuhle kubandla leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu uMnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kusobala ukubana kukhona ukungahlalanga kahle ebandleni elibusayo leZANU-PF ngenkulumo lezi zikhona. Ungakhumbula ngemva kwekhulu kwaba kanje especially kwi-information desk lapho uJonathan engu-minister of information lo Permanent Secretary uGeorge Charamba base befilwa openly kumidiya kutshengisa amacele. Lokwamanje kuyabonisa ukuthi kungabe kulamacele akhona alwisanayo phakathi nakwebandla elibusayo. Izinto zonke lezi akufuzange uzikhangele uchiye lokho okwenzakeleyo kunyanga ezimbili ezintathu ezedlulileyo lapho abafana beyouth uThenengamu lo Secretary uMathuthu Louis Mathuthu lapho abaphuma khona besithi kunabanye amongst bekhuluma ngokuthi agurei lento ezifanayo. So mbona ngazathi ibandla leliyana selihlupha ngokuthini lakhiwe ngama-factions amaningi and bonke laba bantu babe bengamagrupu abangisana hatshi ukubusa kuhle kodwa bebangisana ukudla.
Omunye wabacebisi bakamongameli Mnangagwa uMnumzana Shingi Munyeza uchothoze uhulumende kaMnangagwa esithi ukhokhelwa ngabantu ababi abahlukuluza uZulu. ngokunjalo uthi uhulumende lo ulakho ukubhidlika yilobani ungathini ngalawa manje
okuthiwe ngumfundisi uShindi Munyitsa ungathola ukuthi njengoba la ukupresidential advisor kuphaki engabe elayi elabanye abalinyicile ngoba ukuthi uzofaka kusonesani iposition ukuthi advise upresident either there is a team osebenza layo within ama factions ekurecommendile so ngathola ukuthi laye uyabe khulumela ifaction yakhe za evele iZimbabwe it either kusetshenziswa izinyanga ukuthi zingani zokuphutshisiwe kukhona ezekutshelwe kumbeni abezenkondlo ukuthi kungani ispirit lazo iholy spirit batshele something kodwa zonke kuya kwi-script sezano esitsho something from a faction eyinye so mbona ngazathi zonke zonezi izinto ezikhulunywayo ezenzakalayo zitshengisa ukungahlaliseki kulaba ababusayo njalo kukhona enye igroup yabe isikuplana lokhu ungakukhangela pre-ecu kwayenzakala izinto ezazifana nakazonezi until yafika ku-full scale yenzakala ecu ika-2017 so nakhona lokhu kungabe kusitshengisa ukuthi kungaphuzi ukwenzakala kodwa kukhona okwenzakalayo
umnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebheju likazulu ubexoxa lo ntungameli Nkomo Studio 7 ekobulawayo imizamo yokukhuluma lo mtoli lo mthwangwa yehlule ngoba bebengadobhi incingo zabo ibandla le-MDC Alliance belilomhlangano walo eHarare izolo lapho amalunga edale lephalamende awaleli bandla etshengise usekelo lwawo kumkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa. Kubikwa bekulamalunga edale lephalamende phose wonke aweHarare ngaphandle kwabathathu abangathumelanga amazwi okuxolisa ngokungayanga emhlanganweni lo ababalisa umtakamuyi umnumzana Morgan Tswangirai uVin Vincent Tswangirai lo wake waba ngumeya weHarare umnumzana Elias Mutsuri kodwa abanye abathathu bathumele amazwi okuxolisa ngokungayanga kwabo emhlanganweni lo umhlangano lo ubikwa uvumelane ukuma loTshamisa ngesikhathi kulokudonselana kobukhokheli lecele elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe lumhlangano uvumile njalo ukuthi amalunga aleli bandla awedalele ephalamende eqhubeke ekhalala imisebenzi yonke yedale njalo lokuthi inkokheli igcwayisise kubalandeli bebandla ukuthi kwenziweni ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sivanda
inkethwa yimpisha imposhi ngabazinoza umqisa kavulela umchilo wesidwaba into engelakhanda engelamsila abantu be-MDC thina sibona ngani bebezana uPF akusafaka sehlukananga sokuyinto yinye bebekhala ngokuthi yena izana uPF ayikwazi ukulandela umthetho ukuthi ayi-constitutionalism le-rule of law labo bathi thina benza the same thing uChangirai wavela waqalisa wavota wazithekela imbuza e-appoint ama-vice president amabili okungekho emthethweni kodwa kathesi namhlanje abantu be-MDC babhizi bagcasa ukublame izana uPF bathethisa ama-judges ama-judges angabenza ama-judgments afeva bona arayi amabona bangahamba ekhoti namakhesi abo avele ekhanya nje ukuthi ikheli ikhosi lekhesi leyifile ayidingi rocket scientist ayidingi ukuthi usibe ligqweta basuke bayaluzi bacasa ukuthethisa ama-judges bacasa ukusena izana uPF athi izana uPF ayishiye eyathi uthi uTshangirai apointe umzulu ndoTshamisa izalo PF ayishiye eyathi uTshamisa avize abantu abangani bakhe bezinafu bafakane bamfake esiphundleni emnqenseni yikho lapho ngelanga lemfa lomngcwabo kaTshangirai izalo PF yayingekho khonapho izalo PF ayishiye etheni ubona uMashabile ahambe ekhoti kolikhokha sebekwenza kabhulek izalo PF sebenike izalo PF kwi-credit rating ngekhulu so mina ngibona nje ukuthi i-opposition leyo angikwazi ukuthi bangijenwe kuyini abantu abafundileyo bababhele ukuhlahla bani ngibalaphe thethetho bani kwenza abantu nje bahlangana amakhanda izinto abazenzayo kazithembisi and into ebuhlungu ukuthi bebesicele ukuthi ukuthi bona yilaba abama democracy ko abama democracy kodwa i democracy yangkhona leyo ukuthi ngikhuluma ngayo abayilandeli basikhethela nje umgqabe uthanisa uzenzela njengo mgqabe sibona ngalo mgqabe ngibona umgqabe nje osakhulayo ukuthi nje endlini ye future sabe sibe ni dictator nje eyenza njengo mgqabe oyenza into yakhe kuthi is very dangerous for democracy and kuyingozi kakhulu elizweni leZimbabwe ngoba sizele sisukuluzela kakhulu izalo PF kusicabanga ukuthi sizaba le option engcono kodwa kubona bavota nje imvoto yabo iyenze kube wese
manje ngokubona kwakho ubona ungani kwenziweni ikakhulu nxa sikhangela ukubana ukhetho luyeza ngomnyaka ka-2023
Empisi mposi leenzwa MDC kiwe u-2023 uzafika beloke bebangisana izikhundla beloke becethana ephalamende bakuyihlelane beloke besenza so izalo izawina futhi beloke besenza so okungasiza nje ukuthi ngabe abantu bahlangana bonabo abanye abangaso be-MDC kanye abezanu-PF abangazake babe yimvoti entweni ze-MDC lento zezanu-PF mhlawumbe unkosana moyo labonowamanyika labanye abantu zemakhaza omunye umuntu wazacasisa nokuthi ngabe kumbe u-Strive Masiwa u-interested ku-politics kubuye le movement entsha ezakhabhiliva ifuqe izifiso zabantu imele abantu hathi lokho okwenzayo zalo-PF ne-MDC kuqalise i-movement entsha ezaba la mandla ihambe ebantwini yanelise ukuchallenge zalo-PF ngo-2023 otherwise lokho kwabo-MDC kudalisa isikhathi ngamadlwane nje ngamatope akuyiwandawo
kodwa siyabona ukubana bakhona abanye abakhokheli abanye abathi baqotho abafana labonkosana moyo labonowamanyika kanti pho abantu kungani bengakhangeli ukuthi bavele bakhona abanye bakhanya bekhaliphile abangakhokhela ilizwe befuna kubuya abanye abatsha futhi
okokuqala usuphe ukuthi abantu bebedakiswe ithothoto ye-MDC kusukusela ngo-2000 abantu bezibabheka bacabangi e-narrative bacabanga aiza wezanu kumbe we-MDC yiluhluphe esinalo atho ukuthi sivalele engqondweni zethu ezilayenito zezimbili esingasisindawo onkosana moyo uhlupho lalo olukhona ukuthi ngamadoda aqotho ngamadoda akhuluma into ezilomkantsho ezilomsoco ezingafilizwe phambili abonowamanyika kodwa-ke uhlupho lwabo ukuthi omunye ungane ulokuinto kwakho okuncane ngaye labantu bakho abangu-5 nomunye laye ulokuinto kwakho okuncane labantu bakho abangu-5 okungasisiza ukuthi bona labo onkosana moyo labomanyika labo basicengisele ukuthi bangabakhokheli abacabanga ngeZimbabwe ngokuthi bona baqalise labo babambane babayenze into eyi-1 ezahlanganisa wonke umuntu ibe yi-narrative entsha echallenja indawo ekhipha abantu kulokhu ku-MDC lezanu-PF lezo sezivulele ilizwe ngicabanga ukuthi ma kungenziwa njalo mhlawumbe sibeke sikhulume labo sibagunguluze ukuthi kube lomcabango onjalo ukuthi bona baqalise ukusebenzelana ndawonye benze into eyi-1 mhlawumbe lokho kungasiza ngoba lokho kwezanu-PF ne-MDC zinkalo ezidonsa zijilile labeleke libhoda ndawonye ngamadlwane nje akuyiwandawo ilizwe ngeke liphinde lilunge sekungasikhangele i-MDC lezanu-PF
lo ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo le balaleli i-Studio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lithi owayengumeya wedolobho le-Victoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini ulandula ukuthi waloba incwadi yokuthiya umsebenzi. UDlamini uthi elokhu enguye umeya lanxa kube lokhetho ngempelasonto lapho ukukhethwe khona umnumzana Rich Mguni. Iphephandaba lobulembu be-intanethi lezwimlive.com lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wethesa uhulumende ukuzama ukubulala unobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla lakhe umnumzana Amos Tibaya. UChamisa wethulela amazwi ngemva kwengozi yemoto eyenzakale ngempelasonto lapho imoto kaTibaya ichayane lenye ebeyichayelwa lipholisa lensitha LSDIO. iphephandaba le Daily News lithi umkhokheli wecelele MDC uNkosazana Thokozani Khube uthi amalungiselelo omhlangano webandla omqoka iCongress asekusibanga esikude. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli. Bengifisa ukuthi audio yami le mayingahamba iziyefika la kubaba umphoko. Sibonile impela ikhoti senza umsebenzi oncomekayo isithi laphana uMakhuphe akube nguyena obambayo laphana kuMDC ngoba uChamisa ungene ngokungemthetho. Mina nje ngoba bengisithi mhlawumbe sokungenzeka ispolitically motivated izinqumo ezithithwa yilankantolo. If izinqumo ezithithwa yilankantolo ziconsistent cela la ubaba umphoko ehambe enkantolo eyosho ukuthi no ngesikhathi kuqunjwa phansi ubaba upresident uRobert Mugabe yena nguye ofanele ebambe laphana njengo president ngoba isekela lika mongameli elalisile kwakunguyena lizakhumbula ukuthi umhlonishwa ubaba upresident laphana uMnangagwa ngesikhathi kuqunjwa phansi uMr ubaba laphana uMgabe yena wayesexoshiwe so he was not an active member yeZANU-PF. Wayesexothiwe exoshwe ngupresident. So umuntu wayefanele bahambe laphayana ngokomthetho sisekelo wayo iZANU-PF ngokufanele kube nguye umphoko. So njengoba ikhodi siyibone isenza ijudgment in favor of uMakhube besicela ukuthi layo baba umphoko laphana ezame ejijime enkantolo ngoba besifuna ukumbona laphana laye inkantolo isithi kufanele kube nguye obambayo laphana kuZANU-PF. Sifuna ukubona layo umphoko laphana exosha ama members of parliament ezanu PF angafuna ukumlalela njengoba njija ilokhuzeni sibone uMakhube exosha abalandeli MDC alliance. Sifuna ukuthi inkantolo lezi zibe consistent ngoba uMakhube ngesikhathi uSangrai Sifa lizakhumbula ukuthi uMakhube wengasa attend ama imihlangano yeMDC kodwa umphoko lizakhumbula ngesikhathi kuqunjwa phansi ubaba lapha noRobert Mugabe kwakunguyena owaye elokhu engu vice president. So he was an active member ezanu PF kubone laphana inkantolo isithi uMakhube akabambe. So besicela ukuthi inkantolo lezi zibe consistent kubone laphana ubaba umphoko ethatha amandla eZANU-PF kuba nguyouth team president. Lizakhumbula ukuthi umhlonishwa laphana ubaba upresident Emmerson Mnangagwa vele akangenanga kungemthetho wangena nge-military coup okhulumayo laphana ngogidi uFokasonde uGutanki.
Bonani bantu bathithi linjani ngezindawo hayi sibona lokho kwezimbabwe kuyiyangisayo lo hayi yazo Mnangagwa bayiyangisa yazi bakufakele amahloni lokufuphi naba uRamaphosa upresident wavotelwa ngabantu wavuka efakaza kahle ngezimali ukuthi imali zosebenza so waholisa abantu bakhe kahle umuntu wavotelwa ngabantu nothi uMnangagwa lapho abantu abafosta ukuba ngupresident enjele upresident akumfanele vele ukhatshana kakhulu ukuthi ebe ngupresident uMnangagwa kulo muntu ongaboniwe lezi zizo zakhe vele ziyafakaza ukuthi uMnangagwa vele ukuba president akumfanele. uMnangagwa akayifundela ukuba ngupresident ayefundela ukuphatha abantu nothi kuhlukumeza abantu ngale ndlela buka nje lento eyenzakale kulento amantombazana kobulawayo ikubrawundi ivele kahle kahle ayikakapheli emajibuleleni ihlaqhubeka awutshela ukuthi ubaba abangamadoda nxa betshaya umfazi yomtshaya ngedokipiri ubaba ngempela kuthiwa ngamaphoyisa kuthiwa ekhaya kulamalungelo ezimbabwe wonke umuntu ulamalungelo kodwa laba bantu kumele bebotshintshe kumele beyijele laba bantu labo uMnangagwa nabantu bakhe kumele beyijele mkambe abantu abaseqeda abantu ekhaya awutshele khona le corona ungathi siyayenziwa ngabantu basisindebele ngendlela abahlukumezwa ngakhona kuka manje bagcwele anje bayabotshwa abantu bayatshaywa kambe abantu beyenzeni bephile njani ngapha uvalela abantu engela kudla uthi abantu bephile ngani bengadli.
Yebo bazibabwe siyalinele ngalonke nsina bakuseseni siyabalinelela siyalithanda kunye ukuba ngalisana abantu abaqamba amanga kuthiwa kulabantu abaqamba amanga kodwa bakhuluma into eliqiniso ngoba yayenzakala injengokoko kathi ubaba yena ubaba upresident wethu uMnangagwa waqamba phela amanga layo wathi yena amapasipoti uthathisa abantu for 6 months watshintsha wathi for 9 months 8 months kodwa abantu abathatha amapasipoti ngo-2014 abakawatholi lanamuhla
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele wona nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeSouth Africa selingene kuviki esikhombisa ilizwe livaliwe phansi kwemigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kodwa kuvikwa iningi lisithi imigoqo le kayekethiswe ngoba uzulu esethwele nzima. Indawo e-Amsterdam eyazakala ngemisebenzi yokuthengisa imizimba ijwayelekile kakhulu kulabo ababe bevakatshela lelo lizwe bevela kwamanye amazwe. Kodwa ngokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus kubikwa amantombazana ayenza lo msebenzi esethwele nzima ngokuswela abathengayo. Isikhangele ezivela ngapha kweleMelika. Inani lasebebulewe ligcikwane le-coronavirus elizweni leMelika selifike kunkulungwane ezingamachumi ayithoba minombili 80,000. Kodwa umongameli Donald Trump uthi igcikwane leli selinganeno. Lokhu kutsho ukuthi izigaba zelizwe zizaqhubeka zivulwa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngokuvulwa kwelizwe leMelika ngesikhathi abantu abaningi belokhu bethelelana leli gcikwane abanye bebhubha.
Umehluko okhona wokho omkhulu kakhulu. Siyabona endaweni ezifana le-New York, sengikhulumela nje ngapha e-America. Endaweni ezifana le-New York yikho lapho ade kwi-epicenter, i-epicenter yakho yali gcikwane leli. Siyabona ukuthi i-social distancing isincedile kakhulu ngoba it is i-curve yakhona isisiya phansi. Okutshengisa ukuthi i-social distancing iyanceda kakhulu ukuthi ilimite ama-infection. So singakhangela imodeli le e-New York isetshenziswe around across the entire US and even around the world. I think inganceda. Inkinga esilayo esiyibonayo ukuthi kwamanye ama-states abafuni ukulandela imodeli le, sebefuna ukujakha ukuthi bavule ngoba umkhonomi sebegijimisa umkhonomi. So iware khona kakhulu yona leyo ukuthi kumele siwaricheke ngomkhonomi noma siwaricheke ngempilo zabantu. I think i-question ekhona le and i-question ozomela abantu bayiphendule and not only ukuthi baphendulelwe i-government or ngama-states but personal umuntu kumele uconsider ukuthi i-safety yakho inganganani lokuthi ungaphila kanjani. Obviously kuzomele si-adjust into eziningi.
Ubona ungani kungenzakala yini esikuzwa ukuthi kungayenzakala ukuthi abantu kuthiwe babuyele emsebenzini kuqale njalo ukuqhamuka kwegcikwane leli?
Kusho ukuthi igcikwane leli mabengafosela nje abantu ukuthi sesivulile kuyani emsebenzini, kube ngazange bafake imizamo emekashuwe ukuthi kuba le social distancing, abantu bagqoke amamaski emsebenzini apho kule temperature testing. Izinto eziqakathekileyo zona lezo ngoba angeke upompe ukuthi ebantwini buyelani liyoqala ukusebenza. Sibonile izibi lapha amakhampani awenyama labo Tyson basigcine bevala even though President Trump ezama ukubafosela ukuthi bavule, but asingeke sivule ngoba ama-conditions akhona awavumeli ukuthi abantu babe seduze kanjalo ngaleli gciwane. Ngoba yes, sibona i-second wave kuya sibili, kufe futhi abantu abaningi. So I think prevention at this point is better than cure.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ube khuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia.
Hello. Yeah, what's going on here? How can I help you? We are cool enough.
Come on, you're trying to numb me. Mama, come up on me. No, I'm not going to be blue on the Monday. Come on, you're trying to numb me. Mama, come up on me. No, I'm not going to be blue on the Monday. Let's go to the theater. Shop your money.
Nanso ke ingoma kaGazelle Mnyama ihamba labangani bakhe besidubela uhlelo lothu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba.
Umsekeli kamphathi Ntambozwe kwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mutoli uveza ukucabana ukukhanya sokuqhamuke kubandla leZANU-PF. Ibandla eliphikisayo ele-MDC Alliance belilomhlangano wokutshengisa usekelo ukuthamisa, kodwa amanye amalunga edale azange ayekhona abalisa umtakamogeni Tswangirai umnumzana Vincent Tswangirai. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivale lisayo igama nguChris Gande. Ngisithi nxa lifuna ukulalela indaba zethu njalo lingaya ebulenjini be-internet ku www.voandebele.com.